Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 27 kuzivandlela 2018 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Imuli yesiphatha amandla sokatsha lwabacuphi esibulawe libutho ngesikhathi lihluduna intambo zombuso onyakenye umnumzana Peter Munetsi yenze isikhumbuzo sakhe namuhla.
Ngithanda kakhulu umsakazo ngoba ufundisa inhlelo ezijiyeneyo, inhlelo zokwakha, inhlelo ezomba ngazwe.
Umsakazo weStudio 7 ufikisa iminyaka elichumi lanhlanu njalo abalaleli bethu bathi bayawuthakazelela. Liza kuzwa ukuthi siliphatheleni lamhlanje kuhlelo lwabesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imuli yesiphathamandla sogatsha lwabacuphi i-CIO esibulawe libutho ngesikhathi lihluthuna intambo zombuso kuhulumende kamongameli Robert Mugabe nyakenye umnumzana Peter Munetsi yenze umkhosi wokumkhumbula eHarare namuhla. Bekulokufuthelana okukhulu kulomkhosi njalo abakhulume emkhosini lo ikakhulu abemuli bebesesaba ukukhuluma bekhululekile. Kunakanelwa ukuthi kungaba kulabantu abanengi ababulawa libutho ngesikhathi lihluthuna intambo. Amanye amalunga edale lephalamende athi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele azechasisa ngomonakalo owabakhona ngesikhathi ibutho lihluthuna intambo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Into ehluphayo yokuthi ngasikwazi ukuthi abantu ababulawa ngamasotsha ngesikhathi sonesi bethatha umbuso kumgabe bangaki. Kodwa okusobala esikwaziyo yokuthi lokhu abakutshela umhlaba wonke jikelele ukuthi akula muntu owafayo ngesikhathi behluthuna umbuso kumgabe, hhayi akusiqinisa. Kungesiqinisa kunjalo, ngiyakwazi njalo lokufakaza ukuthi kasuye yedwa umnesi ofileyo ngesikhathi sonesi kuthathwa umbuso. Ukhona omunye wamadoda obeyibodyguard kamgabe owakhele esilobela lowagwelu Eric, bamdubula umfowabo wasuka lapho esiyamngcwaba ekhaya. So baningi abantu abafileyo ngesikhathi sokuhluthuna kombuso la.
Kula malunga edale lephalamende athi uMnangagwa kumele abizwe edale azechasisa ngomonakalo owenziwa libutho ngaleso sikhathi, umbona evuma?
Into esenginanzelele ukuthi undoda Mnangagwa inhlonikalazo ulakho ukuthi angavuma njalo ulakho ukuthi engala.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya yincwethi kwezombusazwe. Umsakazo weStudio 7 namhla ufikise iminyaka elichumi lanhlanu usunguliwe 15 years. Sizitshayela ihlombe. Umsakazo lo usungulwe emhla ka 27 kuzibandlela ngo-2003. Abalaleli bethu bathi bayasithakazelela njalo basikhuthaza ukuthi siqhubeke sibapha indaba ezimqotho.
Mini kamalamu eke moyo. Ngutanda kakhulu umsakazo ngoba ufundisa inhlelo ezijiyeneyo, inhlelo zokwakha, inhlelo ezomba ngazwe. Umsakazo okwanisa ukuthi abantu babe lolwazi lokuthi nxa lapha abancindezelwe khona babekwazi ukuthi kumele bayenzeni. Ikakhulu ezomba ngazwe ngoba ababusayo bengasoze bakhuluma iqiniso njengoba linjalo. Kodwa iStudio 7 ikhuluma iqiniso njengoba linjalo, njalo yenza abantu bahlakaniphe babe yazi ilungelo labo, babe yazi izinto abangazenza ezingabanceda. Ngumsakazo oqathekileyo empilweni yabantu ongamelanga uze abantu bawuswele.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Ibizo lami nguJuliet Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso okuthiwa yi-Women Development Association in Zimbabwe. Kimi nga asi-Studio 7 ibingasoze yaziwe kangako, kodwa ngokuthi kule Studio 7 enika omama ithuba lokuthi labo bakhulume, enika inhlanganiso ezinjenge-Hodas ithuba lokuthi labo bakhiphe imbono yayo, isingiphakamise kakhulu, iphakamise labomama. Imbono yabomama isizwakele, omama labo sebebe lamathuba okuthi bazwakale bekhuluma e-Studio 7 ngoba amanye ama-members ethu bake bafonelwe i-Studio 7 labo batsho okusemoyeni yabo ngembono yabo ngokubona kwabo impilo, ngokubona kwabo okubahonqolozeleyo.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 bethakazelela kanye lathi ukufikisa kwethu iminyaka elitshumi lanhlanu, 15 years. Lamhlanje siyalikhuthaza abalaleli bethu ukuthi liqhubeke lisisekela lilalela umsakazo ngowenu. Kuqhutshwe ikonsathi yezokholo koBulawayo lamhlanje engenwe zinkulungwane zabantu ngenjongo yokukhuthaza uZulu ukuthi ebhalisele ukuvota ngobunengi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ikonsathi le yenzelwe eLight City Hall njalo ingenwe zinkulungwane zabantu asebebhalisile ukuvota. Ababhalisayo laba yibo bodwa abakade bevunyelwa ukungena besebenzisa iphetshana eliphiwa umuntu engabhalisa kumbe i-receipt ngesiNgisi. Bekulendawo njalo yokubhalisa e-City Hall lapho umuntu obethi engabhalisa esuke evunyelwe ukungena egigini leli. Usikomichi wezek umnumzana Qhubani Moyo uncome inhlanganiso ye-Women Institute for Leadership Development ngokuqhuba lolu hlelo.
Inhle kakhulu ngoba siyabona abantu beze ngobonengi babo kusetshenziswa i-creativity ye-Women in Leadership Development. Siyabonga uSamu Khumalo le-team yakhe, initiative enhle kangaka.
Ilunga ledale lephalamende lakoBulawayo elingene likhonsathi unkosazana Nomvula Mguni uthi uyajabula kakhulu ngenani labasakhulayo asebebhalisile, wakhuthaza ukuthi abangakabhalisi benze njalo.
Nxa ngiyakhangela especially namuhla ontanga baningi. Baningi kakhulu and ngiyababona ukuthi bayakholisa futhi benze kuhle ukuthi phandle laphana kulama proof of residence.
Umqondisi we-Women Institute for Leadership Development unkosazana Samkeliso Khumalo uthi uhlelo lolu bazaluqhuba njalo emathebheleleni South lemathebheleleni North bekhuthaza abangakabhalisi ukuthi bebhalise. Abaculi abaphatheke ekonsathini le bagoqela unceku i-Gospel Unplugged, i-Women of Valor kanye lomhlabeleli wase-South Africa olodumo uLebo Sehobela. Ngimele i-Studio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsakazo we-Studio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave
la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Linga kohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolesihlanu ngo 8 p.m. ntambama.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi umthetho obunjwayo ophathelane lokusebenza kwamankampani kahulumende kumele ukubeke sobala ukuthi zizajeziswa kanjani iziphathamandla ezizatholakala ziphatheka emsebenzini yenkohlakalo. Kubika uBathabile Masuku.
Lokhu kuvele emhlanganweni oqhutshelwe koBulawayo izolo ngamalunga edalele parliamente akukomitee ye finance and economic development ngenjongo yokuthapha imbono kaZulu phezu komthetho ophakathi kokubunjwa owe public entities corporate governance bill. Abakhulume emhlanganweni lo bathe kuqakathekile ukuthi umthetho lo uveze obala ukuthi amakhampani kahulumende kumele akhokhelwe njani ukuze kwenqatshelwe inkohlakalo. Omunye wabo yisakhamuzi uJustice Zwayitha.
Ibhili leli mbonani ukudlala ngesikhathi ngoba alilako okuningi ukubambeka okungasenza ukuthi sithi hayi for sure icorruption izaphela elizweni.
Umnumzana Zwayitha uthe njalo umthetho lo kumele ukubeke sobala ukuthi abesifazana labo kumele babe lezikhundla eziphezulu kumabhodi amakampani kahulumende.
Akucace ukuthi bangaki omama bangani bazafaka kumabhodi nalawa. Kukhanyani ngobaba wodwa bangani bafiva bathandeka ukuthi bafakwe kompani endaweni eziyana.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Sithabile Hlongwane uthe amalunga amabhodi akumelanga akhethwe kodwa kumele aqhatshwe njengazo zonke izisebenzi khona azazizwa elomlando wokusebenza ngobuqotho.
Ifunxa kungathi umuntu aziyele yena esiya apply. Of course uyabekwazi ukuthi even esenza ama mistakes uyabekwazi ukuthi there are some other people who are looking at him abamkhangeleyo azayesaba la.
I-Public Entities Corporate Governance Bill ithi omabhalane bamakampani kahulumende ama permanent secretaries akumelanga babe ngama board members amakampani la. Ithi njalo umuntu oyedwa kamelanga abe lilunga lamabhodi amakampani kahulumende edlula amabili. Yenqabela njalo abakhokheli bamakampani kahulumende ukuhlala ezikhundleni okwedlula iminyaka emihlanu. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafowembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela.
Izakhamizi ezisemaphandleni ezansi emaNdebeleni lokhe zihlangana lendubo ezichiyeneyo lapho zisiyabhalisela ukuvota. Kubika uAlbert Ncube.
Isabelo sezansi emaNdebeleni silabantu abazinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu, 356,000, abanelungelo lokuthi bavote ukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa kunyanga ezinhlanu ezilandelayo, njalo iningi lalaba bantu lisemaphandleni. Okwakathesi sekubhalisa abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amabili lamathumi amabili lasithupha, 226,000, okutho ukuthi abedlule inkulungwane ezilikhulu lokhu bengakabhalisi. Abantu abazinkulungwane ezintathu lamakhulu amahlanu, 3,500, sebebiselwe emuva lapho besiyabhalisela ukuvota ngezizathu ezibhalisa ukungabi lesithupha. Unkosazana Sikhangezile Ndlovu osuke edewe natisa ngomunye walabo ababiselwe emuva njalo uthi sedelile ukubhalisa ukuvota ngoba kungumthwalo ukuthi athole isithupha ngemva kokubhujelwa ngabazali.
Siyaswela ukuthi senzeni ngenxa yezithupha zinalezi ngoba ungafika ngale ezithupheni bayadinga izinto eziningi kakhulu. Njengami nginje angilasithupha, ngithi umama wami wathona vele engalasithupha. Banje ukuthi hambe kuya lo lesihlobo sakho, hambe kuya lesihlobo sikamamakho, mina ngazi umama wami.
Unkosazana Sithembiso Juma layo osuke natisa uthi okunye okuyenza iningi lezakhamizi lingayibhalisa ngumango omude abahambayo labo besiyabhalisa okudala ukuthi asebegugile bazihlalele emakhaya.
Ngihambayo ngisuka kimi lapha 7 kilometers, so mina ngingakwanisa ukuhamba kodwa abantu abadala abakwanisi, bebelokhu bekhala nge-transport ukuhamba. So abanye bakhalezwa ukuthi nga kuyafaka i-PVR nabo, eduzane ngoba lesidulo.
Unkosazana Siphiwe Mahlathini uthi kwenza inani lababhalisayo libe phansi ukuthi abatsha abaluqakathekisi udaba lokuvota njalo kuyadingeka ukuthi bakhuthazwe ukuyabhalisela ukuvota.
Engineer Village nanzela ukuthi abantu abaningi bezoregister ukuvota, nanzela ukuthi abadala la abomama nabobaba bebesiza bezoregister ukuvota bethatha izincwadi besiya register. But olutsha nanzela ukuthi hayi abaningi bakhona abahambanga bayaregister ukuvota. Manje iyaphokisana labo abangasifuza ukuthi sivotelane.
Unkosazana Anele Mnyandu isizalwane semawabeni esizancintisa ukhetho lwabameli bedalela ephalamende eMzingwane phansi kwebandla le-National People's Party. Uthi izakhamizi azibhalisi ngoba zisethiselwa ngabalandeli bebandla le-ZANU-PF.
Kulezi kanye phakathi kweMzingwane ezihamba zisethusela abantu bahamba bethatha inombolo zamaphetshana obufakazi bokubhalisa betshela abantu ukuthi bazasebenzisa lawo manombolo ukuthi bazi ukuthi ubani lobani uvotele bani ngesikhathi sokuvota.
Inhlanganiso ehlolisisa ngokukhutshwa kokhetho eZimbabwe Elections Support Network iZESNI iphakathi komkhankaso wokuhuga uZulu ukuyabhalisela ukuvota njalo ihamba ibhoda labahlabeleli abalodumo kanye logatsha olubona ngezokhetho iZEC ibhalisa uZulu. Kuvike edlulileyo ibiseGwanda lomhlabelelo lodumo Clement Magwaza leqembu leVictory siyanqoba njalo uZulu ebabhalisela ukuvota. Sihlanganele unkosazana Mary Banda olemnyaka ekuzalwe ngamathumi ayisikhombisa lanhlanu oyedluleke ukubhalisa ngoba ezalelwe kwele Malawi kungenani lokuthi seke wavota kuleli phambilini.
Mina nti i-birth certificate anila i-birth certificate yami iyalasheka kodwa kanti nilawo yeMalawi hamba njani. Mina isifiso nilazo ukuthi mvote phezulu ukuthi nilapha eZimbabwe angikwazi lapha kufuneka uJehova angenele.
Umfundisi uZebhediya Gobodi we-United Apostolic Church eFrancistown yena olomama oyisizalwane seleBotswana uyenelisile ukubhalisa kodwa uthi ufuna uhulumende wakuleli ezobavotisela kweleBotswana.
So besicela ukuthi ungawakwanise kule namabhokisi abantu bavotela ngawo outside eZimbabwe.
Umnumzana Vincent Ndlela ngumgcini sihlalo weZesni eZansi eMandebeleni uthi okunokwenza inani labantu ababhalisayo libe phansi ukuthi ningi kulesi sabelo liphetheya kwele South Africa laseBotswana. Undlela uthi udubo lumqoka ngolezithupha
eBrunabik basitshela bathi kababhalisanga ngenxa yokuthi kabalazithupha. So sasesisiya irejistri sababuza ukuthi kuyenzakala into babuyele kwi-ground ukuthi abantu babhalise kutsha bathi bazawukhangelisa babantu bakwenza njani.
Ozaphethe isihlalo sikatshalimana weZEC eZansi eMandebeleni umnumzana Rabson Noni uthi kusadingeka ukuthi uZulu kulesi sabelo afundiswe azwisise ngokuqakatheka kokuvota. Ngingu-Albert Ncube owendaba zeStudio 7 eMajawundeni eGwanda.
Siyabonga jahala kithi Albert Ncube esipha uhlelo lwezemaphandleni. Siqhubeke ngohlelo lwalamhlanje singene kolwabesifazana.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Vimbayishe Muswaburi yena okhankasela ukumela iBulawayo South edalele parliamente. Siyakwamukela kuhlelo.
All right.
Yiziphi inhlelo oziqhubayo kathesi eziphathelane lomkhankaso wakho?
Hayi ngiqhubekela phambili kakhulu ngoba kulezinto eziningi ezifanele zilungiswe. Okwakhathesi ngikhangele kakhulu ngisebenza kakhulu lezikolo ngendaba ye-teacher pupil ratio ukuthi sibone ukuthi singasiza njani abantwana bethu ukuthi bafunde kuhle kulesi sigaba.
Kuyini okukhangelayo kulolu hlelo obekuvele kuyingxaki njalo lifuna kwenziwe njani?
Into eqakatheke kakhulu ekufundeni komntwana yikunikezwa i-attention yonke ngumbalisi. Kodwa nxa abantwana befika ku-50 ngombalisi oyedwa, umntwana ugcine engasatholi amela kuthole ekufundeni kwakhe. So into esikhangele kakhulu ukuthi sibone ukuthi singasiza kanjani thina ngomphakathi wethu ngapha kwaLebulawayo South ukuthi sibone ukuthi singasiza kanjani ukuthi sisize izikolo ukuthi bathole even ama assistant angabancedisa emaklasini lapho ukuthi bafundise abantwana kuhle. Abantwana bathole i-education yabo enhle njalo bakhona ukuthi bapase kuhle. Into yokuqala esiyilungisayo. Esibili esiyilungisayo sibone ukuthi izibhedlela amakhuma nengakhulu izibhedlela zilokuqakathekisa kakhulu ukuthi nxa umuntu ebuya egula engalamali yokubhadala naleyo yokubonwa ngabambona. So yinto esikhangele kakhulu emakliniki ukuthi sibuze ukuthi kahle kahle into eqakathekile ukuthi nxa umuntu ebuye egula kufanele ekhangelwe njalo anikwe yena lo i-care ayidingayo ngalesi sikhathi. And kulenkinga eziningi ezifana lokuthi omunye umuntu yabe le mali ekhadini lakhe le bank kumbe le mali ku-ecosystem kodwa amakliniki angathathi wona lawa ama-form of payment. So sifuna ukubona ukuthi abantu bayasizwa kude kulesi sigaba ngaleyo ndlela ukuthi simele umphakathi ngale kwabe-council.
Lisebenzelana lobani njalo kukhanya kuzaba lobubelo yini?
Ngiqalisa ngamacebo njengoba ngingakangeni kuparliament ukuthi ngaba lamandla okuthi kumbe ngenzeke ukuthi ngicele i-government ukuthi isize izikolo. Kodwa njengoba ngizibeni-candidate ezimele yodwa. So into engiyenzileyo kubuthanisa ama-ex-students awezikolo eziningi abasemadiaspora ukuthi sibone ukuthi singayenza yini ngendlela eyokuthi sincedise thina ama-ex-students abayenelisayo ukwenzela ukuthi inkinga zona ama-problem wona lawo anjalo ayenelise ukudluliselwa phambili ukwenzela ukuthi abantwana bafunde kuhle. Emaklinikhi-ke into eqakathekileyo ukuqala ngeyokuthi ngihambe ekhansili ngiyecela ukuthi baphangise i-program yabo yokuletha ama-swipe machine okuletha i-cocash payment ukwenzela ukuthi umuntu angabiselwe endlini ebiselelwa ukuthi kuthiwa kala $5 cash njengoba silama-crisis awe-cash eZimbabwe.
Sikhangela wona umkhankaso wakho lawo uqhubeka kuhle yini njalo uyaluthola yini usekelo sebekwazi abantu?
Ye, abantu bayakwazi kancane kancane ukungazi bangazi njengoba vele ngingumntwana okukhule khona lapha. So nxa ngihamba ngisiyakhuluma nabo hhayi bayazwisisa kodwa balezikhalazo zona lezo sengivele ngisebenzisana lazo. Balezikhalo zokuthi kulabafana asilama-problems wabiza ngesikhiwa ama-drug problems. Senze njani ngalaba abantwana akula ma-drug rehab akula ndlela eyokuthi singabasiza ngayo njengoba kungela employment. So balezikhalazo zabo zona lezo abakutshela ngazo. So ngicina hhayi ukuyemukelwa sikiselwazi.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Vimba Ishe Musaburi okhankasela ukumela iBulawayo South edalele ePhalamende kukhetho oluzayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni kuhlelo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Star singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje ke sixoxa lomela ibubi edalela eParliamente uNkosazana Lwazi Sibanda. Sikhuluma ke ngodaba lwendlala esigabeni sakhe lapha ukuke kwaba lomsindo ngemva kokuba Abasekeli bebandla le MDCT abathi bona bahlala bencitshwa ukudla behluthune isaka lerayisi behluthunela labo abayabela abantu ukudla. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo Christine.
Ye ungasitshela ukuthi kuhamba njani esigabeni sakho lapha sizwa kuthiwa kuke kwaba lodubo lapha kwezokuwabelana ukudla. Yinto ehlala ikhona yini kumbe yinto eqalisa?
Khona ngathi kuhlala kunjalo but lokhu kuqala izulu. Kufonelwe uThekile Khuphe esesiganda esigabeni sebubu esithi kubuya imota yazobaholisa kuhle kuhle sindi-fertilizer. After uholeni kwabe-fertilizer kusukuya enye imota kathi gcwele irayisi. Imota leyo yakhanya ke ingasafuni ukunika abantu bonke irayisi yana isinika abantu abenjani i-TF. Yikho kokuchithekile sesithi no angeke linika abantu bezani i-TF lathi simambile ukudla sikufuna. Yikho bahamba ke bathatha isakalelano yerayisi ngamandla. Yikho umuntu ade eholisa kanye wasebaleka ke ukhanya kade ngiyo. Okay, lokuthi kunika abantu bezani PF omuja kwakhona ngalebo bothiwa uDouglas angikwazi ukuthi yini kuprovince yezani PF.
Wena umumo unjani khona ngapho ngendlala? Ngiyabona uyakhuluma lapho ukuthi labo abantu bebesithi labo balambile. Unjani umumo
lo? Lonyaka sike uhulumende kumele angenele angazakhangeli nganxanye ekhangeli ukuthi athi izani PF. Lonyaka yindlala enyembi ngoba imasikini sokuchila.
Manje abantu baphila njani khona lapho nxa emasimini kuchile kungela mbida leyani yakitholakala kakhulu ngesikhathi lesi?
Asokumele khona lawa wabele ukuthi abuye eholo nxa bezile beholisa bakwazi benza into yabo yabo enketabe tshaka. Nabanye abanezimali zabo bathenge ezitolo njengoba ezisuke emezitolo kulolutho. Kanti kakhulu esikhanele uhulumente kangenele laba abaholisa ama-organization. Lawe kuyenze ukuncedisa.
Manje wena ngokubona kwakho ubona ungani kusiyafika okuphela komnyaka kuyabe kunjani la?
Kaba kusiwe sibili Christgande nxa kungasekungenanga uhulumende abantu bazosidlana ngakuthiya lezi dumbo zizaba khona.
Zona izifuyo zinjani ziyacuba yini?
Hayi izifuyo bezingakacubi ngoba last year kwakune izulu eliningi. Hayi ngapha kithi bezingakacubi sizifuyo zasenhle kunomali sayo aleyo bezile kanti sesihle. Amanzi akhona kwangani kuhlumhlumile noma nje kuzakutsha.
Akhona yini amanyathelo oliwathathayo ikakhulu njengoba umela isigaba lesi edalela ephalamende uyakuluvuse yini udaba lolu?
Njengalizolo ngithe ngithiwa ngalowo mbiko ukuthi bathethe isaka lerayisi ngenkani evele wona abantu bezani i-P_F sebeholisana sizanu sabo ngahle ngahamba ngakhela uministri u-honorable Petronella kakhonye ngamtshela indaba yokuthi esigabeni sami esebubi esiganda sokwenzakale lokhu yikho yini okumele kwenziwe kwenzwa abantu beni bezani i-P_F. Wathi cha akumelanga vele kwenziwe, kumele lo umuntu onguyade driver leyo mota yalo deposta esekhetha abantu kumele ebothise ehanje emapholiseni. Yiko-ke kufonela kwabantu lapho abayesigana sabengifonela ngawathi kuthi no nxabeli bophisa ngamali aphoseke abathe iqiniso ngokuminisa sengikhulumelayo.
Hhayi kuyezwakala, ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga balaleli, lale kahle lingabuvumi lanikusizakala ezigabeni zenu ukuthi nxaabantu bethi ukudla ukudla lokongukahulumeni beze khona okwenziwa abantu bebuba bemagibheleyenoti sikuthatha ukudla lokho ngenhlalo wasobhuza kwabo. Ngiyabonga.
Hhayi lathi sibongile.
Siyabonga jaha lezansi okuzigqiba ezosuku umfundisi weBrethren in Christ Church uReverend Ruben Mabena yena obhubhe ngolwesine uzabe kwakusasa eLady Stanley Cemetery obulawayo. Ubaba Mabena udliwe ngomkhuhlane wemvukuzane. Kwaneleke okwalamhlanje izihlobo ezithandekayo njengokusho kwethu likhumbule phela ukubana yi-birthday yethu lamhlanje. I-Studio 7 sifikise iminyaka engu-15 elitshumi lanhlanu sisakaza eZimbabwe silinika indaba ezimqotho. Liqhubeke lisisapota phela lisisekela. Kwaneleke okwamanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.